Trump uMike Pence osukumenza ukuthi aphumele egcekeni ukuthi kulabantu abavela ehofisini kaTrump ababesebenza loTrump ababengama staff sikaTrump labangabakhe ababesebenzela yena uMike Pence abasebekhuluma amaqiniso. Kodwa nxa wena ungumuntu ungupensi ukwazi ukuthi abantu bami sebekhuluma amaqiniso uyabusaphikelana. Okunye la ukuthi la ulesifiso sokufuna ukuthi abe ngu-next president. So uyazibonela yena yedwa ukuthi ngingekela ukukhuluma iqiniso abantu bazahamba bengibuza ngendaba leka isoziphele. Lanxa engaphumela ngegcekeni nje ukuthi uphumele egcekeni obala ukuthi ukhanya ukuthi sibili ngumuntu osetshintshile isimo. Uthi uTrump wazama kakhulu ngemizamo eminingi ukuthi aguqule ama-election. Besabuthi angakhuluma iqiniso ukuzama. Uzamkhathaza kusasa. Ngibona nganikho okunye kumenza ukuthi aphumele egcekeni ngoba la ufuna ukuthi ancintise. Nxa engaphumele egcekeni kuwisa uTrump, i-competition izabancane. Yiyo imicabango yami leyo.
Siyabona ukubana bathi kuyayenzakala ukuthi uzancintisa njalo kukhetho. Akusoze nalokhu kumenza ukuthi anganqobi.
Trump uzimisele ukuthi uzancintisa ukhetho. Enye into esimele siyicabange lapha sikhangele sihlebuhle ngoTrump. UTrump phele wina kuqala i-election. Asikukuthi wayemsu. Wayelezici eziningi kakhulu ezetheswa ngabantu. Omama bemethesa ukubadlwangula esitshela ukuthi yena ngama ku-Fifth Avenue e-New York adukula umuntu abantu bamvotela kuphela. Uzwakala ukuthi uTrump wayeqilibezela ngama-taxis eqamba amanga. Simuzwa ezikhulumela ehleka izilima, esenza konke ethethisa abantu. Ekhanywa nje ukuthi vele ngumuntu wayelembeko engekhoyo ekhatshana. Abantu bamvotela kuphela. So isona lesi sizathu sake sokuthi wavotelwe njalo engcolile. Ngibona yikho kumpha igunya lokuthi lakathesi. Bona abantu abangivotelayo. Bazangivotela ngiwine kuphela. Lokuthi enye into emenza ukuthi acabange ukuthi uzawina. Ikhona lapho okulama states anjengabo Georgia labo Texas, ama states awe South amaningi. Then Wisconsin lamanye laba bacabanga ukuthi bona bazasebeguqula indlela okuzabalwa ngayo amavoti. Ngeyi indlela abona ngayo ukuthi ubona ngani angawina abantu bazamvota. Singakhohlwa futhi ukuthi uTrump okumnye okumnika igunya ukuthi uTrump lama supporter. Bakhona abanye abantu abalaba abangaboni lutho ngokwenziwa nguTrump ngenxa yokuthi vele ingqondo zabo zikhohlakele. Bacabanga ukuthi uTrump bamvotela ukuthi khona ezalondoloza umbuso wamakhiwa ukuthi amakhiwa ahlale yiwe aphezulu. Yikho kubenza ukuthi bavotele uTrump. Ayikho enye into uTrump bazamvotela uzabona ukuthi nxa engahamba ayirana uwina ngaze akawina umhlaba wonke ukuthi abe ngupresident. Kodwa uzamangala ukuthi bakhona abanye abantu abazamvotela. Ukuthi ngasona lesi sikhathi eqalisa ukukhulunywa izinto ezimbi ngaye. Abantu bafaka isikhuni endlebeni bathi samvotela phela thina uTrump samthanda.